siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 Nhlangula 2014 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise-Washington DC. Elingali tshona njani izulu kandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uChris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ikhona ukuhlukumeza abantu ikakhulu lokubaphatha kubi uhulumende. Hayi bayavela sibili kwezombuso kakhulu bayanceda kakhulu baphambili kwamasonto amaningi. Futhi banceda ngezibindi bengathikazi bakhulume iqiniso.
Amabhishophu ensonto iRoma abesesigodlweni salinkonzo iRome lapho abahlangane khona lomkhokheli wayo uPapa Francis wabakhuthaza ukuba baqhubeke besiba ngomlamlankunzi.
Uhlupho esihlangana nalo kakhulu yikuthi amakhampani akobulawayo avalile. Kakula muntu osebenzayo. Abantu bonke baphila ngokuthengisa.
Idolobho lakobulawayo lifikise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasungulwa. Izolo iningi likhala ngokusilela kwemisebenzi njalo lisithi ikusasa yaleli dolobho imnyama.
Abalandeli bomdlalo wenguqo eZimbabwe balokudana okukhulu ngemva kokukhitshwa kwama-Warriors emncintiswaneni wokudinga amaqembu azakuyadlala emdlalweni yezwekazi le-Afrika ngomnyaka ozayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amabhishophu esonto eRoma abesesigodlweni salinkonzo iRome lapho abahlangane khona lomkhokheli wayo uPapa uFrancis wabakhuthaza ukuba baqhubeke besiba ngomlamlankunzi hatshi ukungenela endabeni zombusazo weZimbabwe. Upapa uthe iyamjabulisa indlela inkokheli yeRoma iphathisa ngayo abadubekayo kweZimbabwe. Wengezelele sithi ulusizi ngenani lezizalwane zeZimbabwe ezeqamngcwele waleli lizwe zisiyadinga ukuziphathisa emazweni yangomakhelwane. Lolu hambo lwamabhishophu eZimbabwe ngolwakuqala ngemva kweminyaka emihlanu kwaba luhambo olufanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomlobi olodumo njalo elikholwa lesiKristu uMnumzana Isaac Mpofu othi amakholwa esonto eRoma alesibindi ngoba ephathisa kwezombusazwe.
AmaRoma yisonto thina esiwakhangelela eceleni ngoba singasona Roma kodwa ke sihlangana labo ezindaweni ikakhulu ezokunceda lapha okufuneka uncedo khona. Siyasibone amaRoma angathi ayasondela phambili sibili ancedise nxa kuyindlala, nxa kumbe kuswela bayancedisa njengamanye amasonto. Kodwa-ke ngokubona kwethu thina abanye sibona abeRoma bengabantu abalezivini ngoba bancedisa ikakhulu kwezombuso. Kabesabi nxa kukhona okungaqondanga mayelana lezombuso, kukhona ukuhlukumeza abantu ikakhulu lokubaphatha kubi uhulumende. Hayi bayavela sibili kwezombuso kakhulu bayanceda kakhulu baphambili kwamasonto amaningi. Futhi banceda ngezibindi bengathikazi bakhulume iqiniso.
Ye, kodwa nxa sikhangele imbali yabo sibaqathanisa lensuku zalamhlanje singathini kulomehluko yini la?
Kakulula ukuthi singatsho njalo. Umehluko mhlawumbe ungaba khona, iqiniso ikuthi mhlawumbe kulezi nsuku zalamhla bangathi babuthundu kancinyana, sazi ukuthi kuyini, asibezwa kakhulu. Ngabantu esihlezi sibezwa, sibili sibezwa, kodwa ngalezi nsuku kungathi basathethe ikhefu mhlawumbe, singatsho njalo.